Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazo omuhle sizokandaba siyalamukela emsakazweni we studio 7 ngelanga lekhisimusi ngolwesithathu mhlaka 25 Mpalakazi 2019 igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu weZimbabwe uzadlala ikhisimusi namhlanje iningi lihlaselwe indlala njalo lingenelisi ukuthenga indingeko zempilo ngenxa yokutshabalala komnotho.
Ngiyangayidinga sibili impuphu ayitholakali ngale price yayishiwo i-government sibili, ngoba lapho the wayithola khona wayithola $95.
Lamhlanje sizalethulela udaba lwendlela abantu abazadlala ngayo ikhisimusi ngalesi sikhathi sokuma kumnotho welizwe.
Ngizakahamba kuphela kwabanye, so ngizakaphekela imbhida ngikhaya. Ngisenzela ukuthi babe bengakwazi nasemakhosa ukuthi ngidile kumbe hhayi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. UZulu weZimbabwe uzadlala ikhisimusi lamhlanje iningi lihlaselwe yindlala njalo lingenelisi ukuthenga indingeko zempilo ngenxa yokutshabalala komnotho. Okuningi asikuzweni kuNtungamile Nkomo elandisa.
Ngaphandle kwendlala lokusilela kwemali emabhanga, uZulu ubhekane lokusilela kwamanzi emadolobheni afana lakoBulawayo, ukusilela kwamafutha epetulo ledizili kanye lokusilela kwamagetsi. Ngakho iningi lithi ikhisimusi yanamuhla ikhisimusi nje ngebizo. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Prince Khumalo uthi okudanisayo yikuthi ukudla okumqoka okugoqela impuphu kuviza imali engeneliswa ngabanengi. Uhulumende wazise kumaviki amabili edluleyo ukuthi i-10 kg yempuphu kumele itengiswe ngamadola angamachumi amahlanu i-$50. Kodwa uKhumalo uthi endaweni eziningi ithengiswa ngemali ephezulu.
Ngiyangayidinga sibili impuphu ayitholakali ngale price yayishiwo i-government sibili, ngoba lapho the wayithola khona wayithola $95. Lapho ethiphe khona $85, but ayitholakali sibili ngobuningi, ibonakala nje bahlayana njengamesentwana.
Ukusilela kwemali lakho kuyaqhubeka emabhanga lanxa nje i-Reserve Bank of Zimbabwe isithi ifake imali engange $20 million emkambo wemali ngeviki edluleyo. Udubo lwemali lolu soluleminyaka uhulumende esehluleka ukululungisa. Ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi ubona luqhubeka njalo ngomnyaka ozayo.
Singakhangelela esingathi yi-appetite yabantu ukubamba idola inkulu kakhulu okwethusayo, okungathi ukubana uhulumende engazama ukuyilandelela ngendlela kuyafuza afake imali ezwayo sibili. Ngakhangelela ukuthi afake about $2 billion, ngoba into eyenzakalayo okwenza abantu beZimbabwe bathokozele ukubamba imali eyikheshi. Isigaba sokuqala kwenzakala ukubana nxa uthwele uthenga ngekheshi intengo ingani yalulazeka.
Iningi lisola uhulumende weZANU-PF ngokwehluleka ukuvuselela umnotho lokudala amathuba emisebenzi eyathenjiswa abantu ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi ekhankasela ukhetho lwanyakenye. Embikweni wokufisela uZulu ikhisimusi elihle, uMnangagwa uthe uhulumende usebenza nzima emizameni yokuthuthukisa impilo kaZulu. amazwi yakhe asekelwe lilunga leZanu PF umnumzana Belief Gawule
usebenza katalala okunjenga khona ukuthi aluba le cabinet yakhe ingaba njengendlela umongameli asebenza ngayo yile qiniso sibili okunye kwakhona esiza kubona lutshintsho oluthile ezizabona okuza kuncedisa ezimpilweni zabantu ukuthi impilo zabantu zibe ngcono
kodwa umgcini sihlalo we-MDC unkosazana Thabita Khumalo uthi umnangagwa nguye obhidlize umnotho ngakho uthi ebantwini abaningi ikhisimusi yanamuhla ifana nje lokuthi kayikho
ukuthi kule ndaba okuthiwa yikhisimusi okuzabalibiso ngoba okukhona ukuthi kakula nto ezasenza sithabe so lilanga nje lifanana njengamanye amalanga nje ona la sedlulile lapha esidla inceqo zomlomo
Abantu beZimbabwe abangena ku-7.7 million emaphandleni lasemadolobheni bahlaselwe indlala njalo badinga ukuphatiswa ngokudla. Kodwa kungelani lobunzima bonke lobu elibhekane labo sithi khisimusi enhle. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington yimi uNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamile lokhu sikudabalunye ilanga lekhisimusi beliqakathekiswa kakhulu ngeminyaka edluleyo kudliwa ezimnandi kugqokwa impahla ezintsha abantu belenjabulo enkulu kodwa okwalo umnyaka abanye bathi akukhulumeki kodwa uEzra Chisa Sibanda oStudio 7 ukhulume lezinye izakhamizi zeGweru ngaleli langa
Babe City ikhisimusi iqeda amadola ngensuku ezadlulayo kodwa kathesa likho idola kwalusuku lokudla izibili boco kunathwa kuchichimbwa emulini ezichineyo abantu bejabulile edolobheni leGweru bekuyisiphitibhiti abantu bedinga ukudla okulentengo ephansi umdala usayi ngomunye wabo
lokho kungakayilungise lokho ngisekuseni nabhoda phakathi lapha into ziyadinga sengingene phakathi kubo okay lapha ngithi ngiyabambambambe ngithiwe kweminye iminyaka ngiyayingi ukuqinile ukuzindwana ngiya ethole kodwa athesi angifuneki
umnumzana Oriel Ntibi uthi khisimusi yakhe yindlala yodwa
ngizakuhamba kuphela kwabanye so ngizakaziphekela imbhida ngikhaya ngisenzela ukuthi babe bengakwazi ngasemagosa ukuthi ngidile kumbe hhayi
abanikazi bezimota ezithwala abantu besiya emaphandleni ukuyadlala ekhisimusi lezihlobo nabangane bathi okwalo nyaka kubi unkosazana Patience Nzimande uthi abalezihlobo egoli njengaye bangcono ziyabathumela ukudla yena ke uswele imali yokuthwala lezo mpahla esiyalazo ekhaya
sakabe sengithingele ngiziphathe ibhasi uma ibhasi yakhona iyadula okulu la mabhasi akhona kuphelile ukuthi ekhaya kugadeki saka sengiyamele ukuthi engxenye ekusasa kuyasikuthiphile ngiyazithenga ngani ngingelanga inilantsho mali sengizele imali yokuthi ngiyithwale ngihambise ekhaya kathe for kadisa impahla ukugade umuntu eyide kukelwa gwela
yonke impahla yokudla elentengo ephansi itholakala emgwaqweni kodwa kumele ube le mali hayi ukusebenzisa amakhadi amabhanga umnumzana Thabani Nembudziya ngomunye othengisa ukudla emgwaqweni
ngithengisa ama-groceries asebenza amalanga wonke nyawo bothuke amafutha njengoba libona isepa amaflawa amathisha izinto ezisebenza everyday zangizithengisayo thina kuchiphile ngoba thina sizothanga nge-cash So ngazoda ngecase thula kuchipili iko case iyo ngani yadura
Unkosazana Nonto Ntuli layeke uthengisa konke ukudla ongakufuna ngekhisimusi kodwa wamukela icash kuphela
Laba thina siyachipisa kancane kule lamashop okudla okuningi sibuthenga eSouth Africa bese sizothengisa thina lapha sesithengisa ngebhondi kuyasokuchipha la amashop ngama-supermarket siyathengisa ngekhesi kuphela no-swipe no-ecokhesi ye thina siyakho konke ukudla from evvikele bathenga ngapha because lathi kunje kusebenza siyaphila lathi ke siphila ngapho imisebenzi yethu khona la so bangasithathela umsebenzi wethu ngalowo lathi kubangisabe siyasebenza ngapho
unkosazana Nonhlanhla Ndlovu laye udinga impahla ezijiyeneyo emgwaqweni
ukuthenga into
ngilapha uma ngikakuba kheshi
ukuthi ngithenge ngiyehlise nge-regular price ngikheshi la naye mna asilayo imali ikheshi and emabhenkini athi naye nayengibonayo ngayo hayi bambonde ukuthi ngingayithola namuhla ngaze ngilayini analeyo imali funa ukukweneleyo ikukuza esiza kusebenzisa
ikhisimusi yalo nyaka kukhanya iyabe iziphelele nje abantu bayalamba njalo abanamali yokuthenga ukudla ukujanquka lokugida kudliwa yiningi labantu kukhanya lo nyaka akukho. Imela Studio 7 eGweru, ikamela mungu Ezra Jesus Banda, nisithi libele khisimusi elijukela.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le The Herald lithi inkampani yamandla kagetsi eZesa Holdings kayisoze icitshele uZulu amandla ngelanga lanamhlanje elekhisimusi. Leli phephandaba lithi siphatha amandla esimqoka kulenkampani uCEO umnumzana Patrick Chivaura uthi ngenxa yokuthi amankampani amaningi ayiwo asebenzisa amandla kagetsi amaningi ayabe evaliwe ngaleli khefu kuzabangela ukuthi iZesa yenelise ukusa amandla kagetsi kuZulu ezindlini. Iphephandaba leli Chronicle lithi umkabheki Ndlovu owadutshulwa kwele South Africa ngumuntu ocatshangelwa ukuthi wayethunywe ngumakhwapheni womkakhe ohlala eNgilandi labantwana bakhe abathathu abayanga emngcwabeni wakhe eTsholotsho izolo. Umkandlovu labantwana bafike elizweni bevela kwele South Africa kodwa abayanga emngcwabeni wakhe eTsholotsho. Iphephandaba leChronicle lithi imuli kaMuyi ilobufakazi bamavidiyo ambalwa atshengisa umkaMuyi uNomazwe Ndlovu esecansini lomakhwapheni wakhe oqanjwe ngegama lokuthi Jabulani kumbe Christopher Chabalala onguye ocatshangelwa ukuthi wathuma umuntu owadubula uNdlovu eSouth Africa. UNdlovu ube ngusomabhizimusi khonale eSouth Africa. Le balaleli iStudio 7 esakaza ngapha eWashington sisakazela eZimbabwe. Okwamanje ke sengidedela emuva silalela ke amazwi enu balaleli bethu lengoma njengoba kulilanga lekhisimusi kanje asizweni okwenzakalayo.
Ndlela kwemakhaya hey ya isi selikhisimuse nje thina abanye esihlala ngaphandle kwamazanye esiphumelele ukuhamba sizozama ukuzama abadala lawo bejabule ngakhona ukuba balakho siyabona.
Sanibonani, sanibonani basakazi beStudio 7, siyabonga ngokusikhulumisa kuStudio 7. Hayi kefu lalonyaka libuhlungu sihlobo zami ngoba akula sinkwa, akula mpuphu, akulani, sizihlalele nje silikhangela ukuthi liyafika. Kodwa ubunzima esilabo, silabazukulu, silabantwana, ukuthi siyabaphani asikwazi. Bakithi kunzima ngoba vele siyakhuluma nje ngenxa yokuthi umphefumulo awukaphumi. Kodwa hayi indlala ekhona ibuhlungu kakhulu. Mina ngikhulumayo nginasikhu nsemperengwa.
Ngiyabingelela abasakazi beStudio 7, mina ngu-Alfred Shoko ngikhuluma ngisewange ngibingelela abantwana bami uAndile uTawanda uShalom lo mama wabo lo mngane wami othi uBaraka Ngoma uMngembe uDube uJwako uJwaki lo Sithole emakhelwane wami Sithole Sithole indoda ethanda ukuthela kakhulu ngize ngibingelele lo mama wami ekhaya le emalonga iCross Date ngibingelele uJimmy okobulawayo uMel Boy okobulawayo uLucky ohlala emaPA number 1 ngithi ngibe nekhimuzi enhle lingalahli imbeko ngokufera iZimbabwe izabarayithi next year lathi kunje sikholisa eZimbabwe ngibe nekhimuzi enhle.
Ngicela ukubingelela izihlobo zami ezikobulawayo, ngibingelela uSithembile Ndlovu, ngibingelele lo Zodwa Mkandla, ngibingelele lo Sisi Maqhu, ngizobingelela lo Sisi uSithembile. Hayi, abanye sembakhohlisa.
Salibonani msakazi, ibizo lami uNdodana Ndlovu. Sesise ngokuhlala ngihlala enkayi esigabeni othiwa iGoni okwamanje seGoli lapha. Nami ngithanda ukubingelela abazali bami bonke. Ngithanda ukubingelela umama uMandaza uyakuthela phana eGonye, ngibingelele umfowethu uSamlamuli, ngibingelele uVusa uNamlamuli umalukazana wami, ngibingelele labantu bami uSithwe Nkosi Ndlovu, lo Mthokozisi Ndlovu, ngibingelele bonke nje abafowethu abathe bangaziyo mina, ibizo lami uNdodana Ndlovu, ngibuya lapha eGonye. Ngiyabonga msakazi omhle, ngibonge nomthokazi, ngibonge nothuba lokusinikeza ukuthi sivule imlomo sikhulume ngezinto ezisihluphayo nesizijabulisayo kuStudio 7. Ngiyabonga kakhulu msakazi omhle.
Ngiyalibingelela lonke kakho lo yedwa engimthiya ngaphansi ithi mina sufikile khisimuzi akuzwayo isiyaluyalu yisiphithiphithi kuzwakala imdumi phambane emoyeni iziginci zimintana wabonakala ngamaqenjana kusitsha izindaba lohleko lukhunsuka ulichage eliphuphuma igwebe likhodwa lazinsane khisimuzi uyangicecisa loba ngimubi ngubangconywana kungicazimulisa umlomo ngenkani kundlisa inyama eningi futhi ngibhijo okuningi iminyaka edlule ngiphelelwe yimali ngizama ukujabulisa wena kuthi ngozibandlela sengigalule esizimeni senhlupho ngizibuze ngabe ashelele njani amasheleni ngabe ngalele inhliziyo ngabe kayisimi osebunile khisimuzi langelikhulu lokuzalwa komsindisi elokuvakatshela izihlobo labangane khefu elibuthelela umdeni kuxoxa indaba ezinhle lezibuhlungwana cetha lokugoqa abancane labadala ukuze imuli ibone ngelihlo linye phela ukulimala kwemdeni yikulimala kwesizwe emasontweni khonzani ngedlabuzani esontweni kusembizeni yemfundo yokuphila abantu bapontshile umoya wempilakahle umoya wokuzwelana umoya wokwelulekana umoya wokuxolelana wona phela umoya kaKristu bathi khisimusi ngunozipho kulilanga lokubonga lokuphana izipho ekade zabuthelelwe ekusunguleni komnyaka abanye kibo lithuba lokona lilanga lokugelekeqele umenemene ngithi zulu dlana amandla akho nabile khephu qaphile ngempela sufikile khisimusi umthapho lomthabo sowuthaphula sithabile sidla amafidlongo sichelekisile lo olifisela ikhisimusi emnandi njalo ephephileyo ngosemajawundeni ukhulekani moyo umnyaka ozayo athi ugcobeni uyemuhle emhlabeni njengasezulwini akube kuhle. Lisale kuhle balandeli bomsakazo olodumo.
Salibonani, mthakazo omuhle. Mina igama lami uMachayi Nduku Ndandula, ngihlala esigabeni seGwalupa. Lonyaka izitulo kwakungeneki, injabulo kayikho, izinto kazibambiki, into yonke iyadura, kusokudura la sibi sesawudu, into yayichipho kokugcina. Siyabonga. Salibonani, thakazi omuhle. Hayi kisi igama lami ngumdawini kisi musiya kolomnyaka ungana kumanga kuhle. Izinto ziwomile. Maye sibone ngani akusoze kuhambe kuhle bantwini akusoze kube lenjabulo enhle. Siyabonga. Selupane.
Salbonani, 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 mahlabe zulu, libingelelwa ngubhodloza uGreatest Funder, ubukhali bembazo, imbazo yakhona kwinkosi uMzilikazi wesibili, ngithi mthakazi wonke kumagumbi amane, nwele olude kini sizwe senkosi uMzilikazi, ngithi halala ngosuku beKhisimusi, ningakhohlwa lina boMalisa esilobela, ngithi kini philani ntamo yenkunzi, mnyaka omutsha olempumelelo. Gini long
Yamadi doche tu ati de Achalu kutu Epilu Yamadi doche Udipo Achalu kutu Epope Yamadi doche Unomba
Tlopo no tambu ma komanda
Tlopo
no tambu ma komanda Tlopo no tambu ma komanda
Sibonga ke bonke abalaleli bethu abasithumele ke amazwi yabo ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Okwamanje ke ecingweni ngilo mnumzana Stanley Torima. Mnumzana Torima usedede, siyakwamukela uhlelo. Hello.
Hello.
Ye, mnumzana Tori masakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu.
Ye, akusirele ukuthi ilanga le Christmas lamhlanje kunjani khona ngapho eDede?
EDede ilanga leli namhlanje, hayi. Kalikho aliko mnandi, because abantu balendlala. Aricazi. Mina njengesikokheli ilanga leli abantu bakokhela inxa bengachazeki, lawo uyabo ungachazeki, so abantu abachazeki, abantu balenjala abalakudla, ukudla okukhona emashops kuyadula, abantu abala mali, imali zangkhona kade bezama ukungena emabhanga ukuthi bezitate, but hayi abakwanisanga abayenelisanga ukuthi be-tourism imali zona lezi. Kulamanye amashopu ayabengavumi ekokeshi. Abanye labo baye lamanye balezinye iyihlupho, but ngaze sikhuluma iqiniso, iKhisimusi etshiyene lamanye iKhisimusi esiwajayeleyo.
Ye, kodwa siyazi ukuthi phela khona ngapho liseduze le-game park alibulawelanga okukodwa nje okuyindlovu kumbe okulibhalabhala.
Ai. Akuko ukurumiqiniso vele hayi kakuko kade siza kade sikangelele ukuthi bengazwela nje old age wopho ukuthi hano lokuziza kwenzela iold age lazo indlovu zankona zicakile kule ndlala akulamanzi akulamanzi kuomile so even le nyama yankona ukuthi kade ikhumbula ukuthi babalalele indlovu indlovu zicakile.
Kodwa kona emasimini kunjani? Bayalima abantu?
Emasimini kade belima amaviki aphelileyo kuke kwaba lezulu but kathesi sokuwomile. Kathesi sokuwomile inkomo ziyawa, inkomo ziyafa, hayi indlala ikhona ngiyakutshela and to make matters worse abasocial welfare bathanda ukunika old age labo kathesi abakabaniki so badlalele abadala ikhisimusi endlaleni.
Manje nxa usithi badlalele endlaleni akula ngitsho ke abaphathisileyo ngoba sike sabona kwezinye indawo abantu bephiwa ukudla akula yini abaphiwe khona ngapha.
Esigabeni sami ngathi lo nyaka hayi ngathi babe lomnyama mbishana anzange ngibone lapho kanye ngathi abantu banikiwe izinto zokuthi besebenze ilanga leli lekhisimusi ingakwazi ngasi ukuhamba susiya kobohambe khona ngale kungaba kula amanye ama organizations engaba anika laba abadubekayo kula lapha nalaphayana ukuthi kulaba abantwana abavele igodi kumbe abazukulu yibo singathi sibabonile bethu lama-Changanbeki but hayi imizi eminingi vele kathesi sona ngikhuluma kuthuli vele kulothuli vele hayi akula into e-right ngifuna ukutshela iqiniso indlala ikhona ayisiyo khisimusi esiyijayileyo ayisiyo khisimusi esiyijayileyo because esiyijayileyo ngeyokuthi even next door nxa ingelali aliyasheya khonoku manje kathesi akula okokusheya because akula muntu ulolutho akula muntu ulolutho.
Hayi siyabonga
but imengo hayi imengo ziyawa but anti yakwazi ukuthi isisu vele asoze sibe right nokuthi uzwile imengo because akoze ukwanisa ukunatha amanzi imengo eze zikhona but hayi indlala isihambe ikhuluma iqiniso hayi indlala ikhona.
Hayi kuyezwakala. Hayi sibongile kakhulu umnumzana, siyazi ukuthi into ziwomile kodwa hayi siyakufisela nje ikhisimusi enhle lemoli.
Hayi ngibonge kakhulu Chris Gande ukusikhumbula lelanga leChristmas. Hayi even usikhumbulile iChristmas yangibona siyidlalele endlaleni but hayi kuyabongeka ukuthi lisikhumbule.
Hayi sibongile mnumzana.
Okay.
Ngisola bathi mina ngingumuntu wangendaba ngaze ngigide kanjani ngihlabele kanjani ngiyenzeni bayangisola ingoma kamaji umajayivana esidubela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje ye igama lami nguChris Gande ngiyalifisela ikhisimusi enhle hayi ngiyazi ayisiyo efana lensukwini njengoba sisizwa abantu besitshela lapho ukuthi hayi into kazihambi kahle. Hayi, siyabonga. Asidibaneni njalo kusasa.